Endabeni zethu namhlanje lilo Gibbs Dube. Abantu abaningi bathi sebesehluleka ukuziphilisa ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla kwele Zimbabwe. Umnumzana Lazarus Chikwera omele ibandla eliphikisayo kwele Malawi uyakhokhela kukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. Obe ngumongameli welizwe leli umnumzana Peter Mutharika ukhanya efulathelwe nguZulu. Kulabanye abongi labongikazi asebebuyela emsebenzini kulandela ukudengiselwa kwabo emgoqweni lokukhalela umsebenzi ngeviki ephelileyo bekhala ngeholo eliphansi. Ku-Live Talk kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, namhla sihlolisisa okwenzakala elizweni okuqela ukuhlupheka kwabomama ngenxa yokugudeka komnotho lokunye. Lingakhuthwa yilezi ndawo lezinye ngo-7 namhlanje.